nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu lokho osukwenzakala yinhlamba yikuyeyisa abantu uthatha abantu angani yizigqili okwenziwa ngumnangagwa kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi umnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku lodabengwa ababotshwa bengelamacala umnangagwa engu-Minister of State Security abantu babotshwa iminyaka eminingi kwaba labo-Job Sikhala abavalelwa phakathi bengeniswa entolongweni bengelamacala bengaqinisanga njalo kungelasigwebo nawo nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi wehluleka sikubiza ngesiphiwa sithi i-freedom of speech okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile kathethisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe so lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu enguye owayebangela ukuthi libizo likamgabe lingcole kangaka nguye yena lowo mnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste
lina njengebandla eliphikisayo mnumzana Chirodza kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje
nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe so lokho sokwenzakala kuhle kutshengisa ukuthi akukho emthethweni ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala kodwa esikubona ukuthi osokwenzakala ukuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlale ejele mahlayana kungelacala elabe likhona sithi ukuthi sesiyizigqili zezanu-PF siyizigqili zikamnangagwa lapha ezweni
ngesikhathi sikamgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kamnangagwa ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili
ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa umgabe bambiza bekungulumumba kodwa wayokhulula manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi usithi ukuthi umbuso kamgabe wawukhululekile awukamnangagwa ngundoda kusadalala abantu babanjwa ngamandla